edolobheni obulawayo yisiyalo yalo phansi phezulu. Abantu bahluphekile. Ngokunjalo-ke bafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona kuphana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube kokusithi-ke kubozumko abantu bathwala uzumko abe le-standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibholaneni lezi ezinye ezijiyeniwe nje abantu abakhakhizwa amanzi. So khonokuyana kwenza ukuthi vele i-COVID nayiloku memetheka izamemetheka. Sibize sikhanya futhi le dolobheni phakathi abanqabe kuthengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyene. Kuthinde sikhanya ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethini ispace ye-one meter apart babe sebesemaklasini. Ngothi emaklasini ababalisi abakho abantwana sebesondelelana sebezixoxela sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazele usile laphana kuxakide kuchelefile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
So sikhuluma ngalo lelo gcikwane, abantu lokhu beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje koBulawayo amanani alokhu eqansa ungananzela. Abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho kugcinwa khona labo abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Kuphinde sikhanya leli hlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo koBulawayo. Abantu yasicabethe cwi ezifuleni zona ezizabe zithe zaba la manzi kumbe ezibhoraneni. Vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yi-curfew, ngoba lakhathi esingaphuma phansi nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kuhle ngenxa yokuthi amanzi nayo ngiko endlini akuhlaleki.